Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisoko, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 31 kuzibandlela 2021 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kubhubha abantu abalitshumi nanhlanu 15 eZimbabwe. Nesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Ingozi ngeyokuthi akula muntu osenendaba lokuthi ngizawa lo mkhuhlane bhasisa ukuthi uzaboshwa amapholisa nxa endlengisa ngoba endlini akulambuzi.
Bayakhonona abanye abantu abancedisa ukubuthanisa imali yokuvuselela i-Ekhuseleni Hospital kobulawayo.
Iphinda lasitshela ukuthi isibhedlela siyavulwa ngoJuni 2020 kodwa hayi kwakhanya kuthule.
Kodwa abakhangele ukusetshenziswa kwemali iyaqoqwa nguZulu. Bathi yasetshenziswa kahle.
Imali ndisayithatha sathenga imibheda ivela eSouth Africa, ama ICU beds.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalijumi lanhlanu 15 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kwathi abedlula amakhulu amathathu 321 bahlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane 1193 asebebulewe i-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho nyakenye. Abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu 33,273 sebetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe. Ngunani leli, abaphepha kumkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezingamajumi amabili nanhlanu 25,261. Kuleziphathamandla zikahulumende ezimbalwa ezizibulewe umkhuhlane we-COVID-19. Kubikwa ukuthi uhulumende useqoqe izigidi ezilikhulu zamadola eMelika 100 million eyokuthenga amajekiseni okuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba le-Sunday Mail libika ukuthi uMnumzana George Guba Matanga, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezemali, uthi eleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe kuzokazi le-Afrika ekuthengeni amajekiseni. Okwamanje abantu abaningi bathi bathwele nzima ngesikhathi uhulumende lwisana lomkhuhlane we-COVID-19 phansi kwehlelo lwe-coronavirus lockdown. Abanye abathwele nzima ngabathenga bethengisa impahla emigwaqweni. UMnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association, uthi uhulumende kumele ancede bonke abantu abathengisa impahla emgwaqweni.
Abantu sebekhangele ukuthi babaleke amapholisa ebuya kulokuthi bavikele umkhuhlane. So ingozi ngeyokuthi akula muntu oselendaba lokuthi ngizaba lo mkhuhlane bhasisa ukuthi uzaboshwa amapholisa nxa endlengisa ngoba endlini akulambuzi. Abantwana bayakhala, sikhuluma nje kunje ngomnakano wethu ukuthi abanye abantu engxenye kathesi ke esithi amasosha omzimba ngabe seyeshile, esithi i-immunity ngoba akulakudla, badla nzima. Okuthi nxa umkhuhlane ungafika ungahle ubahlasele baye kugoqanya abayendisa amadada. Because okukhathazwa kakhulu ke ekutheni kathesi ngabe kuthiwa uhulumende uyakhulumisa nenhlanganiso ezimelele abantu abazisebenzayo ezinjengezethu ezinye.
Lake lakhulumisana lo hulumende yini ngodaba lolu ukuze kuthi kulungiswe konke okuhluphayo?
Nyakenye ngo-August kusiyafika ngo-December besikhankasa okaDube sisenza inhlelo zokuthi sifundise abantu ngokuzivikela kulo mkhuhlane. Sinika abantu ama-mask, sihambise ama-mask ngafika for the 1,000 kuma-markets angu-22 kwalapha kobulawayo. Sinikile abantu for the 300 5-liter sanitizers ama-markets aqambileyo. Sinikile abantu ama-hand washing water dispensers. Sinikile iBulawayo City Council ipenda yokuthi badwebe imkambo abantu abathengisela khona ukuze ba-observe i-physical distancing lana 1.5 meters siyakhona ngale. Kuyimzamo yokuthi sibe neqiniso ukuthi abantu abazisebenzayo bayalandela izinqumo zenhlanganiso yezempilakahle jikelele ukuthi sehlise umkhuhlane lowo ungamemetheki. Siqhathile abantu esithi ngama-faith beliefs ukuthi babhode emkambo yonke yakubula befundisa abantu ngokuthi baziphathe njani, bagqoke amasogezi izandla, balandele i-physical distancing. Konke lokhu bekuyimzamo njengezinhlanganiso yokuthi sixhase uhulumende ekulwiseni lo mkhuhlane lo. Sikhuluma nje kunje, asingatholi umuntu oyedwa oyi-trader okuyihama lapha wathi mina ngigula umkhuhlane we-COVID-19.
Umnumzana Michael Ndweni ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF.
Abanye abantu abakunaki okuyinto lokhu, basihambela nje benjalo, abamasiki abagqoki, i-social distancing ngabayenzi, khonokwana okukhulunywa wena asigezeni izandla, abanye ngabakwenzi, uthola abantu babadlala amabhore ezitaladini, uthola abantu babutheni lapha lalapha. So kuba nzima ke ukuthi i-cave layndani iflatheni. Njengoba engangakutsho maphambilini lapha sikhuluma kwalapha ngathi mina into le ayihambi kayela nyawo. Abahambayo yithi thina abantu. Singahlala phansi sonke sithi ake sizivaleleni ezindlini zethu iviki nje elilodwa. Kungabe lo muntu ophumayo kuphume nje konokuthi nahayi ukuthi ufuze nje uphume. Uzabona ukuthi nahayi ikhevu zizayiflathena, abalutshwane bazabe bangabe sebebanjwa, njalo futhi abafayo bebencipha. Then khonoko kuyanika phela i-confidence kuhulumente ukuthi athi hayi ikela sivuleke. But ukuthi uvula umkhonomi uvula abantu besifa, umkhonomi akhona uzasala lobani, abantu sebenjani sebephelile emthembu. So izinto kumele zikhangele zomezana athi impoko ukuthi sikhangele ukuthi uma sifuna ukuchothoza nje uhulumende, ngoba low ngumkhuhlane obambe umhlaba wonke. And even labo esithi bale mali even kini khona ngapha lapha elikhona eMelika siyabona babanjwa ngama-thousands and thousands, njalo kufa ama-thousands and thousands. So kutshengisa lona akulani lokuthi maybe nezimali zenu ezikwanele kumbe ama-systems enu awe-healthy aphelele akwanile. Noma ephelele kunjalo abantu bayathabalala, abantu umkhuhlane ulokhu ubabamba. So akusikho okukhangela ukuthi uhulumende lo njani lo kumbe uhulumende ezantu ngiyawuzonda kumbe kutheni lokhu lalokhu. Lokhu yikukhangela i-reality ekhona, and i-reality ekhona lapha ku-ground yuri kona uyamimetheka lo mkhuhlane.
Umnumzana Joseph Juma ukubandla le-ZANU-PF sixoxe laye ekubulawayo. Bayakhonona abanye abantu abaqoqa inkulungwane ezidlula amajumi amabili amadola eMelika 20,700 iyokuthenga impahla yokuthi abantu abatholakala bele COVID-19 bahanjiswe ekusileni hospital kobulawayo. Abancedisa ekuqoqeni imali le bathi akuzwakali okunye okukhulunywa ngabaqondisi benhlanganiso ye-IM4 Bulawayo ekhokelwa ngumnumzana Busisa Moyo. Omunye wabakhala ngokwezakalayo umnumzana Busane Mbuso Ntini ohlala kule Melika.
Asitshela ukuthi isibhedlela siyavulwa ngoJuni 2020 kodwa hhayi kwakhanya kuthule. Njalo emagruphini ethu abantu bajayele ukubuzisisa nje ngesikhathi lezikhathi kodwa i-information yakhona isikhathi ingaphumi kuhle. Bese sikutsheliwe khathesi ukuthi ungathiwa bazozama ukuthi bevule iwing eyodwa. So imali yethu angeke ngatsho ukuthi iyatshontshwa, hhayi ngoba savumelana ukuthi iyathenga imbheda, imbheda yathengwa kodwa imali ayilaphako. Njalo kwakula majoni amaningi akwaziyo ukuthi eyasebenzayo yiphi. Yikho nje engeke ngatsho ukuthi hayi kukhona okukhona lapho. Mbonani imali yethu ngokuvumelana kwethu yathenga imbheda kodwa singazi ukuthi umbi kwaba lokuhlanganisa izimali zabantu abaningi khonapho.
Kambe ukuthi omunye umuntu angakulanda namhlanje athi ufake imali, kambe ungavuma yini kulokuxokozela okunje ngemali le elayikhiphayo?
Hayi, kusiya phambilini ukuthi mina ngokwami engizimele ngingedwa ukuthi ngingadonetha ikakhulu emagruphini angiwoni ngakwenza. Esengakwenza athi esinxa kule nto engabe ifunakala ekhaya, ngingazama ukusebenza la ma-organization aku-ground kumbe abantu aba-ground mina ngokwami. Hayi khona ukuthi ngihambe emagruphini ngoba ungahamba ngegruphu awula direct contact labantu abase-ground.
Umnumzana Busane Mbuso Ntini ngodabuka eZimbabwe ohlala kule Melika. Sixoxe laye ekhonapha kule Melika. Sixoxe njalo lo mnumzana Busisa Moyo.
Imali yaqoqwayo kwakuyimali efika 20,700 US dollars imali esayithatha sathenga imbeda evela eSouth Africa ama ICU beds afika 12 sabe sithenga imbeda leyo sa clear sabhadela ama duty ngoba yayisenela ukuthenga imbeda kodwa imali yama duty jite sayiqoqayo ngapha ekhaya sayiqoqa ukuthi imbeda le ingene lapha eZimbabwe sincediswa ibank iCBZ bank US ninga imali yokuthi silethe ama duties sayiletha le imbeda imbeda ise ekusileni sikhuluma khathesi so yiko lapho esafaka khona imali esayithola
singathi ke imali yonke le yasebenza ukuthenga imbeda kuphela akukho kunye
yeah I said sasikhangele ama ICU beds not in le imbeda nje ezibhedlela ezincane kodwa la ngama ICU beds adjustable pneumonia beds esawathola eSouth Africa ngoba katholakali lapha eZimbabwe
so ke ungabatshelana abantu abathi imali yadliwa ngokuhulumende mahlayana nje
uhulumende kazange ayifinyelele lokuyibamba leyo mali njengoba ngikhuluma nje ukuthi imali yathenga imbeda imbeda isekusileni nxa sikhangele lapha phansi sibona uhulumende njengoba esebona layo ukuthi ibhubhane leselingani liyavungama sibili seliphakama abantu bayaphela laye sechitha esebenza laphana ukuthi awuqede umsebenzi esawuqalisayo wokuthi indawo leyana kumele incedise abantu be-COVID.
Umnumzana Busisa Moyo umqondisi wenhlanganiso okuthiwa yi-IM for Bulawayo sixoxe laye ekobulawayo le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Asayengele umsebenzi amagoda amele owayengumongameli umnumzana Donald Trump okhangelelwe ukuba uzadoniswa kudali le-Senate mhlaka 18 Nhlolanja icala lokuthothozela umvukela kwele Melika lokunye. Amagoda amathathu athi uTrump ubefuna ukuthi batshele idele le-Senate ukuthi alwenziwanga ngemfanelo ukhetho olwenziwa nyakenye okunqobe khona umnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 103 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19 wabhubha abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million asebetholakala bele umkhuhlane lo kuzwekazi le-Africa. Sokubhubhe abafika phose inkulungwane ezilikhulu 88,993. Namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya sikhuluma khona kungeso kusenzwa ngabantu asebethe umsuzwane lokunye okutshiyeneyo ukuthi bazelaphe umkhuhlane we-COVID-19. Siyabona kodwa ukuthi isihlahla lesi abanye abantu basigamula okunye okumangalisayo sokusesatshwa nje ukuthi ngwagcina kuzasonakala.
Umsuzwane isihlahla esidane esivele sisetshenziswa nxa umuntu abantu bevela umbeka bawugeza umsuzwane yi-sanitization eyayisenziwa izinkomo umuntu engakabekwa ziyayekwa esayeni zithe zikhitshwa abanye bathathe isikhathikati abanye bathi isikhathi kwakhona isagenama esimhlobo silahlwe ezindleleni indawo yonke kwenze ukuthi abantu babe-sanitize lezi nkomo lazo zingabi lo mkhuhlane kusho ukuthi yinto esavela sayifica injalo isenziwa yikho isabelesi siqakathekile kodwa ukuthi basivune ayisikho ukuthi singasiceda yebo kambe lapho esikhona bengasiceda kodwa-ke kufanele bananzelele ukuthi isihlahla esivele sisetshenziswa nephunga nxa kungalamsuzwane abantu bebethatha iphunga lapho elikhona bageze ngephunga konke lokhu izihlahla ezazisenziwa abantu basephongukuyikekela nje senziwa ama-church isintu isintu nxa sibukelela uright
Yes, ngathi kodwa kumele ye kumele besihambe njani isihlahla lesi ukuze bethi singajabalali. Ngoba manje sebesigebha sibili.
Ugebha kakulunganga, awufanele basigebhe phela ngoba ngabe kuma ingatsha zaso phela kufanele ukuthi basikhena siyashuma. Ugebha kufuneki ngoba sebesiqothula ukuthi singaphindiswe khona futhi.
Akubatshele ukuthi kumele basibambe njani isihlahla lesi. Ye.
Ekuxotsheni imikhuhlane. Ngoba sakufica kuvele kunjalo. So ngani kutsha namuhla lawa amacawe wona la ayenza ukuthi abantu bageze ngaso yibo asebesivuna yibo abangasigebha basiqothulule. Ngabe kube kufika ilokhu zingatsha zaso bengavuna ukuthi sihlale sizingodo. Sasikhumakhuma ezimiyane sisale ukwenzela abanye labo basizuze.
Siyambonga lamhla-ke ubaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya, inyanga elodumo kona ngale obulawayo. Ungajulela kusasa, sibongile Ngwenya babo.
Yebo, sibongile.
Sibonge kakhulu. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo.
Ngigcina amasiko wena. Ongangusenziwe manje.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazo muhle zimbapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Wobe. Namhla kuhlelo silo Leopold Munende, isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association. Leo, ngiyakwamukela kuhlelo. Siyabona phela ukuthi elizweni inani labantu ababanjwa dukwane le-COVID-19 lokhu liqhubekela phambili likhwela. Njengentathe lizindaba ukubona njani lokho okwenzakalayo elizweni?
Ngabe likhwele ukwedlula ama-numbers lawa esiwanikwayo ngoba thina asi-chesti kangaka. Ngabe singabantu abathestayo kakhulu. Lesinye thuba sonke sesibona kuthiwa iZimbabwe zimbili sokuna abantu abayi-10,000 asebebulaweni COVID-19. Uhulumende into abhize ayini ukuthesta everyone. Njengalokhu asekwenza sisanda kubala imessage ethi eHarare ama-polyclinic asethesta for free egweru labo sebesenza njalo nasemtala. Sizabona ama-numbers la engasenza sekhwele ngoba siyangisisithesta mahhala.
Awusitshela okuningi ukuthi lihlangana ngendubeko enjani lenza umsebenzi wenu phansi kohlelo lwe-lockdown.
Okwakusenzakala ku-lockdown ledlulele eka-March nale esikiyo eka-January. Eka-March besihlangana lendlubo zokuthi amapholisa amasosha nama-central intelligence officer ebengasiboni njengabantu abangama-essential service provider. Okunye ukuthi ama-journalist kukalutshwane ukuthi kuthiwa kunama-PPE la kukalutshwane ukuthi sikuthole khonoko.
Sikhangela phela nje indaba leyo ukuthi even kuma-events achiyeneyo liyabe likhona njengentathe lezindaba. For example kuma-political rallies liyabe likhona kugcwele abantu abaningi. Kuyini likwenzayo okujonge ukuvikelwa kumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ukuthi lani njengentathe lezindaba lingabanjwi kale gciwane?
Okokuqala uhulumende wasasenda amarali ama-political rallies kodwa lokhu esihamba kuma-press conference. Umongameli engabizela i-press conference lelesi sihle siye khona. Okwenzakalayo siyazama sibili ukuthi sigqoke ama-face mask maintaine le abayithi i-social distance. Kodwa okuhluphayo ukuthi nxa sisemsebenzini lapha umongameli nxa ekhangele phambili wonke umuntu uyabe efuna ikhamera yakhe ibe mkhanya. Akula ozavuma ukuthi mina sengisiya kuma-10 meters away ukuze igcikwane lele le-COVID-19 lingangithinti. Okufuna sosenzakala ukuthi ngesikhatshana sona lesi abantu bayathi hayi okwe-social distancing ibuyala lokhu ngangcono senze sihlale khonapha sithintane nxa sithintana kodwa sigqoke ama-face mask yethu. Khulekele ukuthi i-COVID-19 ingasitholani yikho kukhulu. Ngomnyaka ophelileyo sakhuluma lo Minister of Information wasithembisa sibili ukuthi hhayi sesizavuma ukubiza intathe lezindaba kuma-press conference kodwa lokhu kwayenzakala ngombuko amalanga amalutshwane sesibona ingatsha zikahulumente sesisebenzisa i-technology ukusinika i-information kodwa okwakhathesi manje sesifuna labo sebe-relaxile uhulumende sokufuze eyamukele lokhu esikwenzayo esenzisozumu bonke labo even i-Facebook iyakwenza.
Hayi zilukandaba Leo, sithanda ukuthatha leli thuba ukubonga uLeopold Munende ngokungena kuhlelo. Isikhathi isesethiwe kumangoyi. Lawe mlaleli, siyabonga ngokungena kuhlelo.
Silukuba lapha uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili uhlelo lwe The Connection 8 to 9 p.m. zulukandaba khonapha emsakazweni we Studio 7 olebalisayo ngenjabulo ikamela mengu Mayigobe mthwakazi omuhle zimbapho omuhle bye bye
siyabonga kakhulu Mayigobe ungadinwa kusasa zokwesikhathi okwamanje sokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli vikele edlulileyo
usiphatheleni namhlanje
namhlanje afuna sikhangele udaba lokukholwa ilizwi likaNkulunkulu lokhu ngiqhubekela phambili sixoxisana ngamandla akhona elizwini likaNkulunkulu singakhangela kulukhu ichapter ka-7 ivesi nga-8 owebutho lapho ekhuluma loJesu uthi yena ngoba lami ngingumuntu ongaphansi komthetho ngilamabutho ngaphansi kwami ngithi kwelinye hamba lihambe lakwelinye ngithi woza lize lencekwini yami ngithi yenza lokhu ikwenze kwathi uJesu ekuzwa lokhu wamangala ngayo leyo mpendulo wathi ecukwini elalimlandela ngithi kini angizange ngifumane ukukholwa okunje lako-Israyeli lapha sithola indaba enduna lamabutho aseRoma owayeze kuJesu wathi yena inceku yakhe iyagula kodwa wasesithi khuluma kuphela ilizwi inceku yami iyokusila nguye sesimfumana lapho echasisa ukuthi indaba wayecabanga ngaleyo ndlela wayecabanga ngaleyo ndlela ngoba ngumuntu owayesazi amandla okukhuluma ilizwi ilizwi lakhona lilalelwe njalo lilandelwe wayesithi yena uyakhuluma kuphela kulaba abangaphansi kwakhe ethi woza ngapha abuye ethi kumbe hamba ngale ahambe kutho ukuthi akudingakali ukuthi umbe azamemeze kakhulu azaklabalale ukuze umuntu lo alandele lo mthetho kutsho ukuthi umuntu ozwa lelo lizwi eliyabe likhuluma ngulo owesibutho kaboni induna yesibutho kuphela kodwa wayebona uhulumende wonke weRoma ababebusa ngaleso sikhathi engemuva kwamazwi akhulume ngumuntu lo owesibutho kunjalo-ke njengelizwi likaNkulunkulu nxa thina sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu silikholwa ilizwi likaNkulunkulu limumethe amandla kaNkulunkulu ilizwi likaNkulunkulu nxa liphuma emlonyeni wethu asomazwi kuphela kodwa limumethe amandla awezulu yonke kutsho ukuthi lona ilizwi likaNkulunkulu njalo nxa silikhuluma liyamele lifeze lokhu uNkulunkulu athi lingakwenza kutsho ukuthi nxa sithandazela singathi umbe umuntu ogulayo sikhuluma ukuthi phila ngegama likaJesu nxa thina simthandazela asomazwi ethu kumbe ukumemeza kwethu kumbe ngiyambona abanye lanxa umuntu ebeka izandla phezu komuntu umuntu azaphosa angane angamqamula le ntamo ayisikho konke lokho okuncedayo kodwa okuncedayo ukuthi nxa sikhuluma amazwi sithandazela umuntu sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu kumele thina sibe lokholo ukuthi lawo mazwi amumethe amandla kaNkulunkulu njalo ukuthi lawo mazwi nxa thina siwakhulula sithandazela omunye umuntu mbu sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu phezu kwezinto esifisa ukuthi zenzakale sibe kwazi ukuthi izulu ngokwalo le ngilosi zonke zikaNkulunkulu zingawezwa lawo mazwi thina esiwathandazileyo ziyalandela ukuba kufezeke lokhu esiyabe thina sikucelile kuNkulunkulu mbe sikuthandazele ngakho-ke namhlanje ngifuna ukukhuthaza ukuthi amazwi esiwakhulumayo asuka elizwini likaNkulunkulu hayikhona engqondweni zethu hayikhona endleleni zethu alamandla amakhulu kakhulu uPawulu waze wathi yena leli vangeli nxa ngilitshumayela angikhulumi inhlakanipho yami angikhulumi ngobuciki kodwa ngikhuluma ilizwi likaNkulunkulu elimumethe amandla akhe
akuyiphethe mfundisi
asithandazenini baba ngegama likaJesu ngabe umbe kuyini okudinga ngabantu abakho namhlanje empilweni zabo. Izwi lakho lithi lona nxa thina sithandaza uyasizwa njalo uyasiphendula. Sesithandazela impilo ke ephuphumayo ebantwaneni bakho bonke abalaleli izwi lakho egama lika Jesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi useniSibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Jakel Talent untungameli Nkomo. Namhla silomculi olodumo.
Ibizo lami nginguVusa Mkhaya, ngingumhlabeleli ozalwa ngobulawayo eZimbabwe kodwa okwakhathesi ngihlala eVienna e-Austria. Ingoma entsha esanda kuyikhipha ithiwa yona Masiye Phambili. Ngasebenza labahlabeleli abashiyeneyo abasakhulayo abakobulawayo. Abahlabeleli laba ulama spoken word artists lalawa akuthiwa ngama rappers and singers. Kulo Moyo Oxide, kulo Asaf, kulo Cingi, kulo Kill Em All, kulo Mimi, kulo Qece, Mawisa, uVuyo Brown, uLady Chawe, uLamas, uTherry Tembo, uNovio Sike, loTaz. Ingoma isihloko sayo sithi Masiye Phambili. Ingoma ekhuluma ngokungalahli ithemba ensukwini zobunzima. Singesabi njalo sivusa amakhanda lanxa kunzima kunjani singalahli ithemba ngoba singaba kobulawayo. Ingoma e-inspirewe ngabantu bakobulawayo for ukuba ngabantu abalobuntu, ngabantu abakwazi ukuzumela kuhle, labantu abakwazi abanye abantu. Iyatholakala ku iTunes, iyatholakala ku Amazon, iyatholakala ku Google Play Store. Ngiyathemba lizayikhwabitha ingoma yakhona. Ivideo ikhona ku YouTube under iYouTube channel ka Vusa Mkhaya. Ngiyabonga kakhulu wonke umuntu osisekeleyo kuze kufike isikhathi lesi silungisele ingoma. Kulabantu ade besebenza behind the scenes, abantu besebenza studio ushoot amavideo. Wonke umuntu osebenze engomeni leyi ngumuntu ozalelwe wakhulela kobulawayo. Abantu abalitshumi lambili bonke ngabantu bakobulawayo. Bekuqakathekile kimi ukuthi ngisebenze labantu bakobulawayo and give back and also inspire laba abasakhulayo ukuthi labo bebekwazi ukusebenza labanye, bebambisane labanye ukuze umculo wakithi uthuthuke njalo uye phambili. Ngiyabonga.
The prophetic is the significance of the name of our cultural capital, Bulawayo. Him who is in children. Sugaman, their son. Bula. So God, we put a gadati, we dig a magadi, we prepare the gabagoni. So chichim, we are those kinds of people. So here we face, we are not afraid. Oba makaba, the man gabi zali zali kuaka. Kota maya zinda, we are not afraid of nothing. The rain of shower so top and lavo, it comes. Oga Bulawayo, what is to Bulawayo? Utawe yini, what is to Bulawayo? Utawe yini.
Siyabonga Vusa Mkhaya labaculi bonke abakhumbule kobulawayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. kuphupha abantu abalithumi lanhlanu 15 eZimbabwe nesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Bayakhonona abanye abantu abancedisa ukubuthanisa imali yokuvuselela i-Ekurhuleni Hospital koBulawayo. Kodwa abaphatha imali iyaqoqwa nguZulu bathi yasetshenziswa ngemfanelo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.